soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno.
Hey, ayikhona kumi kubihle khathina ngokulayina sicela sikathuba lokusebenza kathi singase sitshane emalayinini efuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU PF ukuthi lisebenze gadalala. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene nendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica abale imali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali kuwe $20 abalayo bayithatha ngaphi ivela ngaphi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabosiphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Hey, bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi stress ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala. Abantu abasayinelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama prices ngoba siyabe siwode. Ungathi uyathengisa ulutho ususuya lowode lowode soluphindizele kabili. Silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu they are being confused ngoba batshelwa ukuthi izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba kwehlamela uqalise from usupply kusokusiza kithi emashop as long as usupply lokho ekhwezile thina sizakwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengena mafutha ezimota okuthwala impahla. Lozulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubihle khathina ngokulayina sisilathuba lokusebenza kathi singase sitshane emalayinini efuel. It's so inconveniencing. Seyindle sesiphambene ngamakhanda sisakhangile sesikhangela ube sesikhalela ukuthi kuthelele okuphela edanjini. So ukuthi bakhweze ungananini sewuzokunzima lokuthi kulandelele kathi singase sesikhalela ifuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimusi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abaningi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhipha ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, amavinkili amaningi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola lemelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esile ngempela iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi imadolo nzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa wayethulela amazwi emhlanganweni awenzelwe ugatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo, ulubhekise eRoa lapho avule ifekithali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant, waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi yisibonelo sokuthi eleZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla eziselelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eNgilandi emthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazo weground lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu cabo ngokugcweleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatabeleland Gugurahund Genocide Conference. Wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathekile esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Daboza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti lokhu ekhona kwezombusazwe. Umzila Ndlovu ukhokela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yemthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMatabeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajika-jiki ngodaba lwe-Gugurahund genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumeni weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa, ngoba abantu bachitha-chithwa yi-Gugurahund genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigxile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathalekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. UDube lenhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelwa. Wozani ke mahlabezulu, sibuthane eLuton sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugulahundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7 igavana uyenza Jesus Banda.
Siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale lephalamende kwelebhilithani lamuhla ele-House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza esezimbabwe uhulumende kamongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter, umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena uwathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazela lolu daba sixoxe nomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijeziso zamele angazibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi izijeziso lezi zilensukela kumbe zilempande. Ingakho ke kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso kwama-sanctions la esingathi ukuphandaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala nakhathesi. Abalweni amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka yikuthi yezijeziso azilunganga sibili. Kodwa lo hulumende kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu. Kaphathi bantu kujapha akumele ngathi ukhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinenzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngosomabhizimusi, so yena ikhangele ikakhulu ezamabhizimusi. Kodwa thina sikukhangela nje, sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So ngathi ukhangela ngelihlo elibanzi sesikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombangaumangomude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi sibe ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi elebhilithane lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso.
Ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe, yebo kuqakathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona laba esibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengapha ngokuhamba phandle bedinga i-investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu ababusayo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, esixoxelaye ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
ugatsha lwezempila kahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kungakhathalekile ukuthi sokule mbono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele-Prophetic and Healing Deliverance, umprofita Walter Magaya, otshela uzulu lentatheli zindaba ukuba usethole umuthi awuthi yi-aguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uzulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
There's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awuga wikona umuthi oyelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguzulu okhulumisane lalomsakazo okubalisa umnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolijini le-university eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayiqo ngamagaya okuyenza ukuthi even ucountry rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo ngoba asikabi le confidence, and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, it's a life threatening matter okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enzeye-health lezi ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami ukunatha ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu sizabayendle kanjani igcikwane leli silifayite. Nxa kuyukuthi wena i-agume kusebenzele, they need to beware ukuthi lathi usi-informe so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincede labanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UMongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho le-Pittsburgh lapho okwadutshulwa abantu esontweni yamaJuda. UMongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe uIvanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola uMongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho-ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labase-diaspora ku-diaspora forum. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uhlandla lethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-diaspora. Sixoxa lomnumzana Mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Gande we-Studio 7.
Gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo, nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu bona bakuphendula ngesakibo, wena ukuthola njani khona?
I think lami ngathi ngitafika ngazibona ngani kunjalo, but ngafundi khona ayisithi ukuzigqaja isabuthi ukuthi ifuna ukuzigqaja ke ukhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo, and they are very proud of their own culture, not that bafuna ukuthi use it against you, but baqhenya kakhulu nge-culture yabo. Ngoba ngakhumbula bese ungasatshomi khona iBotswana abantu abathi ngabatswana abantu abadabuka bevele e-South Africa, abanye bakho bachithekela ngapho. So they are only 25% domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves Botswana against in particular South Africa. And so the truth is part of that is not have a connection with Konabe or Uguzam is not the whole country to be make a short. I must go the culture of it by the evening. You are one of the things in Ghana. That was family. By all means, you are considering
sesizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labo baba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso into?
No, I don't think so. I think abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same misconceptions that people have in the state about amandebe akhona labafisa about amagidala is something that has not told of yet. Would you take serious how those serious tasks can cost for them?
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani elabalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent, especially when I was in the middle of the world.
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sonaleso eside kangako ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho? Uyabafundisa yini ulimi lwakho? Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyela yini eZimbabwe kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khona?
Ngoba what would you have to say which one singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale masobo ibe senelisi liyakhona ngiyekwakha khona kulungi, if that means ukuthi laba lo munye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equal representatives. Ayisho ukuthi ngathi sengikhosa asaphilingele ekhaya or ngithi velelami sengikhangele khona apha eBotswana or khangela ekhaya ukuthi malunga bese imtshela ngapha hayi wena uzoza across the border ziyangawudala ungakho namabhoda wena purely Southern African fan.
Lo ngumnumzana Mkhululi Machobana isizalwane seZimbabwe esesihlala eHebron kule Botswana yena edabuka eMatopo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Izweni intatheli zindaba itheze midlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi uqutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championships uNdlovu uthe ilizwe leZimbabwe labadlali abalithalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Thina into esilayo esibusiswe ngalo yithalenti. Kube sokuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngathi silalo usekelo esiluthola kwezamabhizinisi lakuhulumende bonke abantu behlanganyela awu italenti silalo kakhulu ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kufuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakoBulawayo lenelise ukuba lifike kufinal lapho elincotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Inter Club elase-Angola. Bekula maqembu amane kumncintiswano wabesifazane njalo elinye iqembu ebelimile ilizwe leZimbabwe ele-Vixens liqede imidlalo yalo lisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekula maqembu ayithe kwamnembili njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu le-Foxes liqede lisendaweni yesikhombisa kuthi le-Harare City Hornets liphushe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu uthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo FIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani ukulungiselelwa ngesikhathi njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini liyazisa abantu bonke ngakuthi publicity le-promotion ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo le abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga le-basketball seliphezulu njalo kufanele basebenze kanzima ukuze beyefika kulelo zinga.
Ukucelela besilisa kufanele ukudibana amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primeiro de Agosto elincobe khona ele-Petro Angola nge-90-77 kundawo yesithathu kube leqembu le-Ferroviario de Beira lona elincobe le-Ferroviario de Maputo nge-78-69. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje ke sikhangile ebesikhokhela ukusilela kwamafutha izimoto kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazwe wegugurawundi kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.